baku VOA Ndebele.
Njani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 6 kumbimbitho 2020 ngontungameli Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla
kumele sibe kwazi lapha siphila labahuquluzi benotho. So laba abantu badla mkanye munye bota mlilo wano wamadela, so kakula owanelisa ukuthi akhombele omunye uhola.
Ukukhutshulwa kwempatalo yemijova izolo kuthiye uzulu wakobulawayo ethwele nzima.
Besingasakwazi thina ukuthi masayanaje amasotsha angathunyelwa ezindabeni ezihlala abantu ayetshaya abantu ezimathanda njengalokhu esikubone ngoJanuwari noFebruwari ka-2019.
Lanxa uhulumende esola iMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa amalunga ezanu-PF, abanye bathi leli nyathelo liqondile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakobulawayo zizithole sezihamba ngenyawo izolo zingena edolobheni lokuya ezindlini ngemva kokuba abemijova bekhweze imbadalo mahlayana isuka phakathi kwe-$6 le-$7 isiya ku-$8. Abemijova bathethe inyathelo leli ngesikhathi ukusilela kwamafutha epetulo ledizili kuqhubeka. Lokhu kwenzakala amabhasi enkampani yeZupco achipileyo esemalutshwana emigwaqweni ngenxa yokusilela kwamafutha lokhu. Udaba lokusilela kwamafutha ezimota lamandla kagetsi kanye lezinye indubo ezihlupha uZulu weZimbabwe bezisenkundleni edale lephalamende ngolwesibili. Amalunga aleli dale ebuzisisa abaphathi ntambo bakahulumende ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga ledale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo enguwe MDC ukuze sizwe okunengi okukhulunywe kuleli dale.
Uminista Nzenza lo uthi uzayihambisa kuminista weFera. So sazama ukuthi senza ama-supplementary ukuthi kulezinto ezithize esilezifiso zokuthi zicace. Benonavundisa wasesukumata xa kunjalo kangcono uminista asenzele i-ministry of statement. So leyo sesamelela leyo ministry of statement yangkhona leyo. Wabuya udaba lokuthi labalimi bethu kuleli lishe abalima igwayi athatha igwayi labo bayethengisa kuma-auction floors lithengwa ngemali yemelika esithi i-US dollar. Kodwa uhulumende wabahuquluzi lo asekwenza ikuthi usethatha lawo ma-US dollars athathele abalimi laba babanike ama-ecocation lo-RTGS lokungama-US dollar okuncane. So umbuzo wethu ungokuthi kanti likwenzelani khonokho njengoba umuntu udengisela igwayi lakhe nge-US dollar, kungani lingamniki leyo mali? Udeputy Minister wathi yena umthetho wakuleli lizwe uthi khona sisebenzisa i-RTGS. So imali ezamele ibhadale nxa umuntu ethengisa kumbe ethenga izinto kuleli lizwe. Sathi thina kodwa kakufezeki ngoba khathesi sikhuluma kunjenje sila magalaji athela amafutha enqola zomlilo ezimota lapho akuthenga khona amafutha lawo nge-US dollar. Kanti kungani ke labo bantu lingabathathela ama-US beselibanika ama-RTGS? Wathanokhona kwehlukene ngoba siyenzela ama-ambasada lezethekeli kwanjani njani. Sesathi sithi zukuze ukuthi singani zani siyayiphehla uspeaker wabe sithi no uzabuya i-ministry of statement. Safuka lapho sasesibuza ngodaba lamafutha i-diesel lepetro ukuthi lapha kuleli lizwe thina uhulumende uyasifosa ukuthi usebenzise amafutha e-ethanol kuphela. Asilachoyisi ukuthi uwasebenzise umuntu ungawasebenzisi. Nalisifosa ukuthi siyenze njalo ngoba sokulalawa kuthiwa ngama-cartels abayibo asebebambe umkhonomo wakuleli lizwe. Maninzi wena uminist ozasinika i-ministry of statement.
Manje wona lawo ama-statement liwakhangelele ukuthi azaphiwa nina?
siwa kanye lile kutu sasa abanye babo baza tipatela nga baza tourist kati kutu wababali so esesi za wenza ikutu kusasa esesi abangawea lao lape sasa makona yetu si kubungu lefifage imibu omega tezamu kutu siifage unga hivyo enza lewe ministeria wenza kutu nga hivyo ya awu ye pindu wakuta kusenani ya nga weza mile uuti basa lisu uuti sezamu wenza loko
kanti vele lona utaba lwa makatel sesi esezu sikates nengi kukulunyo ngalo kungani kati lunga pelu tubolwa nkona abantu bakhona bonabo kuthiwa ibo Queen Bee labanye bengamiswa imisebenzi yabo abayenza le
kumele sibe kwazi phela lapha sidila labahuquluzi benotho so laba abantu badla mkani munye botamulilo wano wamasela so kakula owanelisa ukuthi akhombele omunye iwola ngoba bangakhombelana omunye la uzamkhombela omunye la emkhombeni kuzochitheka izijeyo badla bonke laba bantu
uNkosazana Thabita Khumalo lilunga letale lephalamende ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Lanxa uhulumende esola imelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa iziphathamandla zebandla lezanu PF. Abanye bathi elemelika lenze kuhle ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe beloke bengakawahloniphi amalungelo oluntu. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi akusilo qiniso ukuthi eleZimbabwe alikalethi inguquko ezwayo kwezenotho la kwezombusazwe okungezinye zezizathu ezibangele ukuthi iMelika iqhubeke ngezijeziso zayo. Embi kwena wethu le izolo umoya uthe iZimbabwe seyesula imithetho emibi eyayisolwa ngabantu abanengi ebalisa owe-Ayipal wePhosa. Njalo uthe uhulumende sesipha imisakazo ezimeleyo amalayisensi. Wengeze wathi uhulumende usalungisa imithetho eza kuqula indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo ama-electoral reforms. Kodwa abanye bathi okukhulunywa ngumoyo ayisikho njalo bathi kulungile ukuthi izijeziso zeMelika ziqhubeke zikhona ngoba uhulumende kaMnangagwa elokhe ehamba ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe. Sixoxele sikhulumele somkhokheli webandla le-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda.
Iqiniso esilaziyo ngelokuthi iZimbabwe selokhu yathetshelwayo kwadlula udaba lwegugurawundi besingasakwazi thina ukuthi masayana nje amasotsha angathunyelwa ezigabeni ezihlala abantu ayetshaya abantu ezimathanda njengalokhu esikubone ngoJanuwari noFebruwari ka-2019 amasotsha sengumthetho wawo wodwa. Le ndaba zeconomy sezibuthwa ukuthi uhulumende ufuna ukuthabisa amasotsha ngaliphi ngokuvulwa kwezitolo zamasotsha kuphela kodwa abanye abantu abaseZimbabwe kungabanga lokuthi kuthathwanga ngakho.
Nxa kuyikuthi kusegcekeni lokho kungani uhulumende ekuphika?
Hayi, vele uhulumende lo uyazakala phela. Ngithi siyazi ukuthi vele uthe eqala ukungena embusweni ungene ngokungakhuluma iqiniso. Siyazi ukuthi wathina amasotsha engena emgwaqweni ekhipha uRobert Mugabe. Bathi bona hayi bo, akwenzakali lokho, it's not a coup. Baphethe ilizwe nzima ngokuqamba amanga.
Ungathi elemelika likucabange kuhle ngempela lokho?
Ubona ilizwe linemvumo yokuthi lenzele ukuthandayo ngendaba yokulungiswa kwamalungelo abantu ngalolu hlobo. Angiboni ukuthi thina njengabantu mahlayana kukhona kumbe abakwamanye amazwe kukhona esingakwenza silisana nokuthi ilizwe le-America licaba ngendlela esicaba ngayo thina. Ngibona ngani iZimbabwe nxa ifuna ukudlela le-America le-America fanele yazi ukuthi isebenzelana njani layo njalo yenza isuthisa njani izidingo zalo le-America.
Sike sabona ngeviki edluleyo abatsha abanye bechothoza ibandla le-MDC besithi yilo elakhankasela izijezisi.
Ilizwe le-America kalicathangela i-MDC liyazicabangela lizwe elile ama-deliberative bodies amaningi kakhulu njalo elilungisa amapholisa alo ngendlela etshiyeneyo leZimbabwe. embona ngani ilizwe leAmerica ngeke libe ilizwe lithunywa ukuthi lenze kuphi ngeke kuthandaye nxa kuyukuthi abantu bezalo bacabanga ukuthi MBC kumbe uPresident Dlamini ngoyela amandla amakhulu kakhulu ukuthi uyatshela amanye amazwe ukwenza kabamchiphe kakabo usalingisibizi ngoba nxa namandla angawo mbona ngani umbuso wakhe ungasiza kakhulu ngelizwe
sibonile njalo umanyano weSADC lowe African Union ukhankasela ukuthi amazwe la ethule izijeziso azethesa eleZimbabwe abalalelanga isicelo sabo
sibonile njalo ukuthi iSouth Africa iyaphatheka njengakhesi sibonile uambassador weSouth Africa kweleZimbabwe sithi yena no ubone ngani udubo olukhulu kakhulu kwezombusazwe kweleZimbabwe nakwezenotho yikuthi iZimbabwe zayiphili ngomthetho oqondileyo njalo kwakulandelwa izinhlelo ezingumakalayo njalo zingathi hlubile isibizo umoyani khonokho okunye okuyabe kukhulunywa ngamanye amazwe aseAfrika xa kuyikuthi engazama ukuthi abesizane PF kwenza ukuthi la manye amazwe anjengabo-America labo-Britain labo-EU bathi bona hhayi iqiniso liqiniso kalichithi buhlobo okona iZimbabwe iZANU-PF
kungani bethatha lesi sinqumo kungumanyana nxa sebebodwa bekhuluma kohlukeneyo
ngabathanda ukutshelana amaqiniso
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umasipala wakobulawayo senqume ukuthi uzamisa uhlelo lokuvalela uZulu ohlala duzane le-trade fair lase-Paperfields amanzi. Andubana imikhosi ezaqhutshelwa kulezi nkundla ebalisa owelanga likazibuse lowe-trade fair idlule. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa seqwayise osomabhizimusi abathengisa impuphu emkambo wensitha oweBlack Market ukuthi batshiyanela lomkhuba. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina bafowethu ngiyabonga kakhulu okwenziwa ngustudio 7 ngusimayet igama lami. Yazi ukuthi mina okusenhliziyweni yami ngifisa ukuthi ngani iZimbabwe iyathola imali eqondane layo kusebenze yona nje yodwa noma isiyo noma isenzani kodwa isebenza yona yodwa sikhona ukuthi sizibuyelele lati ekhaya siyekhona ukuzisebenzela ethu imisebenzi esikhona ukuyenza ngoba imali ilizwe nxa lingalacurrency yayo liba yiproblem nxa kuyikuthi libhesa emalini ye-America kumbe libhesa kurandi kalibhesa emalini eyi-1 abantu bakhona ukusebenzisa leyo mali kwazakale vele ukuthi kule mali enje kuzophele kubonakale lowo mnyaka esizothola khona uzivuse kahle khona siyathola okungokwethu ngoba lapho kukhona ekhaya kuyinkinga ngiyabonga bafowethu
qala ngithangulipingelela basakazi be-Studio 7 okhulumayo nguRubeni Kadlamini ngisekhezi esigabeni semakwati lesicelo ngisicela ukuthi ngike ngisizwisise ukuba hle mhlawumbe ngoba yikuthi iZimbabwe yonke ikuyikho yini lokho ngiza kubuza ngithala uvalo ukuthi nxa kungathiwa inkomo ngekhanda lenkomo yi-$36 inkomo kambe shuka isuya ku-$2 isiya ku-$36 ngekhanda lenkomo kambe shuwa kungaba yikuthi imali yakhona siyayibutha ngapi kumbe siyayidobha ngapi pho ke into esasilwela kusimithi asisayazi phela ngoba lokhu sokusiba wese ngicela uba nxa lingancedisa like limbuzele iZimbabwe yonke ukuthi khona kungaba yikuthi imali leyi ihlanganisa yonke iZimbabwe kumbeni vele iwele indawo yemadobho ngiyabonga uyophela emfuna kube ngamafeature
Salubonani balaleli labasakazi abahle siyabonga ngezindaba lesi ezinika zona Mina ngisho ukubona ukuthi nana izami lisana le-MTC. Izama nje ukuthi ibandla lithiwa MTC lingabi khona njengezaphu elakwenza kuzaphu. Yikho ekwenza ku-MTC zonke lezi zindawo kuthiwa kuthiwa iyahlukuluzwa. Abancane bayenza udlakela kulaa nto enjalo, yenza udlakela ngabantu belokizini ngaphandle kube bangenisa banabo kuthiwa i-G40 yakhona leyo mhlawumbe. Kodwa kodwa i-MTC hhayi ayilaa nto eyenzayo ende izama nje ukukhulula abantu ngoba abantu kabakhululekanga eZimbabwe. Baboshiwe ukuthi ngenxa abantu babo bengazoni ukuthi baboshwele kanjani.
Njani basakazi bami ba-Studio 7 nabalaleli, sithanda ukubonga njalo futhi le thuba elithanda ukuthi lisinikeze lona. Siyabonga kakhulu. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, enilapha eGoli ngokuhlala ngokuzalwa, ngizalwa enkaya leGonya. Namhlanje basakazi bami, into engithanda ukuthi ngiyisondeze kakhulu esuke ke buhlungu nobuhlungu nakubani ongiwa umuntu wonke nje ozazi ethi ngunkona unomfowabo osemncane ubunomzali ngezindlela zami ukuthi unengane esikhulile from 90 to 2000. Singabali bona bodwa labanye abama, kodwa kuyandeke kakhulu ngabama 90 labo 2000. Ngizibuza ukuthi yona i-government iyabona na ukuthi tshabalalisa ilizwe njalo futhi ihlukumeza izingane ezizalwayo ezikhulayo. Phela lezi ngane zifana nabantwana abayiziphofu abakhulela phakathi nje kubudlwangudlwangu, ilizwe elingana-order nje ongawonto abantwana bahlala bejojobele inkululeko bayitholele e-South Africa kumbe ngakwamanye amazwe angaphandle. Befika bethola leyo nkululeko, imithetho yabazali njengoba bethe basuka emakhaya, besuka bethiya abazali babo bethi bayadinga imisebenzi ngesimo seZimbabwe, besuke mhlawumbe umntwana wabo 2000 kambona eminyaka emingaki noma umntwana babo 90 something, besuka bezodinga umsebenzi la e-South Africa. Uma befika labo abantwana labo umsebenzi kusuke ube nzima ukuthi awuthole ngoba usemncane. Omunye wangikhona lawo yebo, abanye bayawuthola abanye kuba nzima. Uma engawutholi utshayisana negenga le encane futhi, igenga le enye encane eyalapha e-South Africa, abanye ngabasekhaya sebeqalisa ukubamba iy'nkunzi. Abanye lapho ungabheka lapho endaweni zabo-Hebrew babhizi labo abafana uma imoto zidlula lapha ku-claim, uma imoto irojisa i-speed kumbe kune-traffic bazompola amafoni emafasiteleni ezimoto, uma uvula ifasitela nje uyayizompola le fona. So izinto esihlangana nazo ukuthi yona i-government ibonani kwi-youth lethu kungkona uma isiyenza ama-youth league wathi njenje zenzakalayo zona lezi, ibona isakha isizwe kumbe ibona idiliza isizwe ngoba kuyibo isizwe sakusasa. Kuyini abaza kufunda abantwana phezu kwento efana nale ngoba bakhulela phakuze ubunzima? Umthetho yabadala kumele bakhulise beze bebe ngamadoda kumbe bebe abafazi bakusasa ngoba abanye bamithe eGoli lapho ngeke ubakhontrole abantwana basekhaya manje abancane bona labo. Kuyakutshela amanye amagama anzima kukuncane.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukhetho lwesithathu phakathi komnyaka olusanda qutshwa kwele Israel luthiye umkhokheli walelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu engenelisi njalo ukubumba uhulumende ngoba esilela ngezihlalo ezintathu. Abalwela amalungelo oluntu kwele South Sudan bathi baloyisa ukuthi ukubunjwa kukahulumende wenkazato okusanda kwenziwa libandla elisembusweni leqembu labahlamuki kuzaletha ubuvelo empilweni kaZulu. Bathi sebedlela evalweni abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokutholakala komuntu wakuqala kulelo lizwe olegciwane le-coronavirus lona eselibulele inkulungwane zabantu ikakhulu kwele China. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
Ngokucho kombiko ethule lugatsha lwezimpila kahle kwele South Africa obanjwe laleli gciwane ngowesilisa obesanda kwethekelela kwele Italy ehamba lomkakhe labanye abalichumi. Owesilisa leqembu lakhe baphenduke kwele South Africa ngensonto edluleyo. Kuthengo lwesithathu owesilisa lo obesizwa umvimbano ukukhwehlela umphimbo lekhanda wasesiyabona udokotela. Ngemva kokuhlolwa kwegazi lakhe kutholakale ukuthi ulaleli gciwane. Izizalwane zeZimbabwe zithi le yinto esichiye izinkulungwane zeZimbabwe kwele South Africa zihlalele evalweni. Zito kubesabisayo ukuthi owesilisa lo njengoba efike ngensonto ehamba labanye abalichumi egade labanye indizamchina wafika wahlala kwaze kwaba lamhlanje lokhu ngabe kusitsho ukuthi igcwane leli selingene kwabanengi. Abanye ke bathi vele kungani engabonakalanga esehla esilindweni sendizamchina njengoba uhulumende sithi kule michina eqaphe lokho. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezempila kahle umnumzana Zweli Mkhize uthi kuyenziwa konke ukuvikela ukungena kwaleli gciwane.
He had no symptoms and there was no problem whatsoever and the symptoms developed.
Uhlolo konke kwenziwe kodwa ogulayo lo kubengelazo izibonelo zokuthi ulalo leli gciwane.
Necessarily very severe symptoms and it could have been an ordinary common flu.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mthabisi Mlingo uthokunye osekubethusa ukuthi South Africa isanda kumemezela ukuthi ifuna ukuyathatha izalwane zayo ezidlula ikhulu lengxenye 151 ezivaleleke edolobheni le Wuhan kwele China lapho kuhlasele khona kakhulu legciwane.
Yee, khona kuchayisa ngovalo ngoba masithi siyakunanzelela igciwane leli lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu. So asazi ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Africa kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Kusenjalo uhulumende uthi sekuthunyelwe iziphathamandla zezempila kahle KwaZulu-Natal lapho kuhlala khona owesilisa lo ukuze kulandelelwe bonke aseke ahlangana labo. Nomele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika lazo zithi zikhathazekile kakhulu ngalomkhuhlane ngoba ususabalala kuleli lizwe. Umkhuhlane lo uhlasele eWashington, eNew York laseMaryland njalo usubulele abantu abalichumi lambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMaryland umnumzana Kelvin Manduna.
Ngile disappointment lijana nge-response yehulumende bakhanya ngani ama-preparations abo akaqhubekanga ngendlela ekade ngifuna ngayo for ilizwe elinjengeMelika. Bengicabanga ukuthi bazabe be-ready and betshela abantu information eqakathekileyo ukuthi sikwanise ukuvikela i-coronavirus sibekwazi njenge-public ama-symptoms nokuthi singenza njani nxa singabona singani silama-symptoms. Kodwa i-information yangikhona ayiphumi kakuhle from ihulumende. So I'm a bit disappointed nge-response ehulumende kodwa I'm relieved so far engihlala khona lapha eMaryland. Khanya ngani lokuthule asilama case ngapha amaningi. So things are, life is very normal so far.
Wena lemuli yakho akhona yini amanyathelo eliwathathayo ukuzivikela kulomkhuhlane?
Well, ngingathi lemuli yami sithenge i-hand sanitizer and bengikhuluma nonkosikazi ukuthi mhlambe nge-weekend sizahamba sethenga amanzi lamanye ama-supplies just in case of anything ngaba lama-shortage and bengikhuluma lesikolo somntwana uthi ngibe kwazi ukuthi bazabe besenza njani ukufundisa abantwana ugeza izandla and so.
Ubona umkhuhlane lo uphazamisa umnotho weMelika kanganani?
Angila ma-figures ukuthi uza affecta for example i-GDP and ama-stock markets by how much. Kodwa sesibone already the last amaviki angu-2 apheleyo i-stock market ikhithika by record drop since 2008. And ngiyabona ngani i-manufacturing yethu which is highly linked to le China layo iza kuwa significantly. Eh kodwa ngiyabona futhi China bakhanya ngani they started to get the situation yangkhona under control, so ngibona ngani la ngapha futhi ayisoze ibe as extreme yoni coronavirus as it was China. So maybe the impact the economy not as extreme as we first thought.
Umnumzana Calvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala eMaryland khonapha eMelika. Ngeke ababukeleyo labo ku Facebook lapha izolo siyazi imshina yethu yalile kodwa lamhlanje ngilitshelile ukuba nasizoba siphezulu kwayo Linda basibone kulobani ke lapha na kulo sikhumbuzo mlalazi uthi wena Cartelza evil kuzoba lomphumi mkhwananzi kagisa uthi wena uvukile msakazi sivukile empumi. Chamsa Chabalala utona lifu kanjani msakazi labalaleli watching from Joburg Mzansi siyabonga Chabalala. Joseph Nyati utona lifu kanjani msakazi labalandeli izanu libandla ililobandlululo kakhulu. Ilizwe leZimbabwe libuswa ngamasotsha iwo apheteyo abantu bayadubeka ngumdluli lowo. Kuzoba lo Land Rover utwena these guys only enjoy to be online always. I don't see their contribution. Angazi ukukhuluma ngobani lapha u Land Rover nxa ikhuluma ngathi ulahlekile.
Jehovah is my
Selimnyama ehlabela ke kamnandi lapho ingoma yokholo sishayela lina abalaleli be Studio 7 kumakumbi omane omhlaba sithi inkosi mayeli londoloze bakithi ilivikele kumkhuhlane we coronavirus lo osuqede abantu emhlabeni jikelele. Siziphetheke ezekuseni ngebezihamba phambili. Ukukhutshulwa kwempatalo yemijova kuthiye uzulu wakobulawayo ethwele nzima. Lanxa uhulumende esola iMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa amalunga ezanu-PF, abanye bathi leli nyathelo liqondile. Kwanele ke olivalelisayo ngontungamilinkomo, ngithi likhumbule ukubana zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke ngolwesibili, isiqalile impela viki. Litshone kuhle.